Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abakhubezekileyo bakhala ngokuswela amaphilisi ezibhedlela, ukubandlululwa, ukungaqhatshwa kanye lokwephulwa kwamalungelo abo. Embuthaneni walamuhla kobulawayo kunanzwa ilanga labo.
Nxa singakhangela iUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ikhuluma ngeparticipation in political and public life. Lokhu kutsho ukuthi umuntu ole-disability kumele laye ephatheke.
Uhulumente uthi useqalisile ukuthenga imitshina enceda ekwelapheni umkhuhlane wemvukuzane, isifo esesiqede abaningi elizweni.
Lokhu vele yinto esahlala sizwa yena umnumzana umnanga kwayekhankasa ngo-2018 wayeloba esithi yena into yamagesi kuzaba into yendlulo. Hatshi, sesidiniwe.
Idolobho lakobulawayo lamhla ntambama liqhube umhlangano we-full council meeting lapho kuhlafunwe indaba ezehlukeneyo ezigoqela ukusilela kwamanzi, ukulahlwa kwezibi mahlayana lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcikeza ezama-sewage. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idolobho lakobulawayo lamhla ntambama liqhube umhlangano we-full council meeting lapho kuhlafunwe indaba ezehlukeneyo ezigoqela ukusilela kwamanzi, ukulahlwa kwezibi mahlayana lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcikeza ezama-sewage. Umfanekiso oqotshiweyo wevidiyo yomsakazo wesayithi ubonisa ukuba ukhansela Alec Ndlovu uthi kufanele kube lamacebo okusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukugebha emgodini evele isikhona ukuze kutholakale amanzi. Okhansela Domisani Nkomo lo-Alec Ndlovu bathi kufanele ikhansili ijezise labo abalahla izibi endaweni ezingafanelanga. Kwathi ukhansela Ntando yenkosi Ndlovu wathi kufanele ugatsha lwezempilakahle luthathe amanyathelo ngalabo abathengisa ukudla okungahlolwayo ngoba kulesibonelo kwele South Africa ukuthi kuyingozi. Ukhansela Domisani Nethaka Ward 14 ubemele umeya wakobulawayo ongaphandle kwelizwe. Abanye njalo okhansela abakhulume kulomhlangano bagoqela ukhansela Sikhululeki Lemoyo, lo kansela Roy Sekete, lo kansela Mxolisi Mahlangu othe kule migoqo eminingi kuhlelo lokwakhiwa kwedamu le-glass block ngakho kungcono kukhangelwe ezinye inhlelo. Ukhansela Mpumelelo Moyo, lo kansela Mahlangu basole labo abachothoza uhulumende enkondleni zokuxhumana ngoba besithi kuzabangela ukuthi enqabe ukuphathisa idolobho lakobulawayo ngemali yokufeza inhlelo zalo. Ungathethisa umzali uphinde ufune akuncede, kubuze ukhansela Mahlangu kulo umhlangano.
The Voice of America.
Abakhubezekileyo bakhala ngokuswela amaphilisi ezibhedlela, ukubandlululwa, ukungaqatshwa kanye lokwephulwa kwamalungelo abo besithi uhulumende usebalibele. Lokhu kuvezwe lamhla emhlanganweni oqhutshwe kobulawayo owakuqala elizweni ocubungula okubhekane labakhubazekileyo kunanza njalo usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities. U-Anastasia Ndlovu sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabaphatheke kulumbuthano okhubazekileyo, umnumzana Tsepang Nare, usole kakhulu ukuhlelwa kwemali yomnyaka ozayo esithi kuzabanyela ukuthi beqhubeke bephila nzima.
Hayi,
Unkosikazi Ramiro Ndebele ukhalaze ukuthi uhulumende aphathise ngokuthi abalebala elimhlophe i-albinism bethole amafutha okugcoba.
Ngoba ngibona njengokuthi abagulayo emkhuhlane eminye le bayaphiwa amaphilisi kufree. So mina nginomntwana onjalo. Ukuthi usisilwane okumile ujeni ngabe ngibuye lo wami umntwana kafa, you are going to feel very sorry because bafuna amafutha lawana. Mina bengilesicelo sokuthi akungeke kwayenzakala yini ukuthi labo bathole amafutha lawana for free.
Umnumzana Albert Mkandla yena ukhale ngokuthi imali zentuthuko azifinyeleli abakhubazekileyo.
Ayafakwa ekuthiwe ngama disability funds. Kodwa ke thina sesi apply laphana kakusa indicate ukuthi am I disabled person or what. Sengingumuntu nje o-apply. Yikho kwenza isikhathi esiningi kube nzima. Okuthi sicela ukuthi kube lendlela eyaziwayo ukuthi abantu abaapply imali only disabled people ba-apply lezo mali.
Okhubazekileyo osafundayo unkosazana Abigail Ncube uthi abanye bakhe abakhubazekileyo bafunda nzima.
Abantu abanama-disabilities abanaphiwa that extra time ngikhuluma ngayo and then kuleyo student engisaziyo
umqondisi wenhlelo kunhlanganiso ye-Southern Africa Parliamentary Support Trust, umnumzana Henry Ndlovu uthi balimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo.
Kulilanga elasungulwa yinhlanganiso ye-United Nations. Besithe sibuye lapha sizothakazelelanga kwenzela ukuthi si-raise awareness ngenhlupho ezibhekenane labantu abakhubazekileyo. Sibone ukuthi ama-rights abo, amalungelo abo nanzelelwa nguhulumende.
Umqondisi we-Signs of Hope Trust elwela amalungelo abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda uthi kuqakathekile ukulwela amalungelo abakhubazekileyo uhulumende awephula malanga onke.
Indikimba yethu iyukuthi amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future, okutsho ukuthi sifuna ukukhangela ukuthi emhlabeni wonke sikwenza njani ukuthi abantu abalama disabilities bephatheke kuma decision making processes, bephatheke even bethungamelela abanye. Xa singakhangela iUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ikhuluma ngeparticipation in political and public life, lokhu kutsho ukuthi umuntu ole disability kumele laye ephatheke ezintweni ezikhonsena ama rights akhe kumbe ezikhonsena abantu bonke.
Intambo wedolobho lakobulawayo elilunga njalo ledale lephalamende unkosikazi Judith Ncube uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuncedisana labakhubazekileyo elizweni. Indikimba yokunanza usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities mhlaka 3 ngoMpalakazi ithi amplifying the leadership of people with disabilities for inclusion and sustainable future, okuyikubakhuthaza ukuthi babe ingxenye yabakhokheli benhlelo ezimqoka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi useqalisile ukuthenga imitshina enceda ekwelapheni umkhuhlane wemvukuzane, isifo esesiqede abanengi elizweni kakhulu abaswelayo, njengoba besithi abenelisi ukuya kwelatshwa ezibhedlela ezingayisizo zikahulumende besithi ziyadula. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ziningi izithembiso uhulumende angazifeziyo. Kubika uTobias Mutsingwa eseHarare.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo esigodlweni eHarare ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo ogatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uthe imitshina yemvukuzane efuna ukuthengwa iza kuya ezibhedlela ezikhulu zikahulumende emadolobheni abalisa iChinoyi, Gweru, Mutare leMashingo.
But our plans now that we know that we're going to get money from sugar tax.
Sasaqalisa ukudinga imitshina leyi, njalo ngilethemba lokuthi sisiyakhutsha lonyaka sizabe sesikwazi ukuthi sizayithenga ngapi. Enye yemali eyokuthenga ivela ku-2% tax yafakwa ngokhulumende ngomnyaka ka-2022.
Kodwa ocubungula indaba zempilakahle njalo engudokotela oleklinika yakhe eGweru, umnumzana Gray Mathonsi, uthi uhulumende engapheleli ekuthembiseni kuphela.
Yeah, it has been long overdue ukuthi lokhu kwenziwe ngoba inani labantu abahlaselwa umkhuhlane wekhensa kulezi nsuku liphezulu kakhulu. Yebo, kuhle ukuthi bayathembisa ukuthenga imishina yokunceda abantu abalekhensa, kodwa kungaba kuhle kakhulu ukuthi sibone kusenziwa kungapheleli emlonyeni kuphela.
Inhlanganiso yeCancer Association of Zimbabwe ithi abantu abafika 2,000 lengxenye 2,500 babulawa imvukuzane emnyaka ngomnyaka eZimbabwe ngoba iningi labo lingela mali yokubhadalela indleko zokwelatshwa. Ithi ulwazi olujulileyo phezu kwesifo lesi luyasilela okubangela ukuthi abaningi badinge usizo isikhathi sesiphelile. Okolunye udaba olucujungulwe emhlanganweni wabaphathintambo bakahulumende izolo, umphathi wogatsha lwezokwakhiwa kwezindlu umnumzana Soda Jemu utshayele uhulumende ihlombe esithi sowenelisa ukwakha izindlu ezedlula 200,000 umnyaka ka-2025 ungakapheli njengalokho owayekuthembisile.
We have reviewed our target to 1 million housing units.
Njengoba sesiphuchile leso sibanga, sesengezelele inani lezindlu esesifuna ukuzakha umnyaka ka-2025 ungakedluli ukuya kusigidi esisodwa. Ngilethemba lokuthi lokhu sizakwenza sibili ngoba baningi abantu abakhaya kulezi nsuku.
Lanxa isitsho njalo umnumzana Jemu, inkokheli yenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube uthi ngenxa yenani labantu abalokhu bedinga indawo zokwakha izindlu kumakhansili kuba nzima ukukholwa lokho okuthiwa nguhulumende.
Yebo, ye kungabe kusakhiwa kulezakhiwo kulungiselwa abantu, kodwa into esuka isidide engqondo ikhona ukuthi ngapha sibone ungakhangela ikakhulu sikhangelela kumakhansili. I-waiting list leyi abantu abalokhu belindele izindlu ilokhu iqasa ngelanga ngelanga. Akutshengisi umehluko wokubana kukhona izindlu ezakhelwa abantu ukubana bazithole.
Ekhuluma emhlanganweni munye owabaphathintambo bengatsha zikahulumende okhokhela ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Jane Van Muswere uthe uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozahlolisisa ukusebenza kwalabo abakubhizimusi lokulondoloza impahla labantu bezimele owe Private Investigators and Security Guards Bill ngoba amabhizimusi amanje esevela mahlayana indawo yonke. Uqhubeke wathi uhulumende uvumelane lamankampani asebenza ezimele ukuthi kwakhiwe njalo kulungiswe inkundla zemidlalo elizweni. Umnumzana Muswere ukhulume njalo phezu kodaba lwamandla kagetsi esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuba ufuna ilizwe lonke libe lamagetsi angacitshwa mahlayana, yikho sokulohlelo lokuthi amadamu amakhulu aselizweni abe lemitshina ezakwenelisisa ukulungiswa kwamagetsi avela emanzini. Kodwa ocubungula indaba zenhlala kahle kaZulu njalo engumqondisi wenhlanganiso e-Common Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uZulu sekhathele ngokubambiswa ilitshe nguhulumende phezu kodaba lwamagetsi.
Lokhu vele yinto esahlala sizwa yena umnumzana Mnangagwa ekhankasa ngo-2018 wayeloba esithena into yamagetsi kuzaba into yendlulo. Hhatshi, sesidiniweni ngala manga ye. Ngibona ngathi mina okungcole ukuthi ikhampani yezisa kayithengiswe, ithengiselwe abantu abakwaziyo abaluthando lesifiso sokulungisa ugetsi.
Emhlanganweni wayizolo abaphathi intambo bakahulumende bakhulume ngodaba lwendlala ebhahileyo eselizweni bathi ziqhubeka kuhle inhlelo zikahulumende ezokunceda izigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye zabantu abangela kudla okwenelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingutobias Mutsingwa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngulo wesifazana owecholocho olimale kakubi walaliswa esibhedlela sempilo kobulawayo ngemva kokuhlaselwa inyamazana engabonakalanga okunakanelwa ukuthi yisilwane kumbe ingwe. Kodwa ezinye izakhamizi zikhuza umhlola zisithi lezi izinto zabantu ezidinga osiyazi kumbe abazakala ngokuthi ngowafa wafa ngoba akukaze kubonakale inyamazana zendle eziyingozi kulumango. Unkosikazi Violet Sibanda uhlala kuward 16 esigabeni sakokhwali uhlaselwe inyamazana la eseduzane lomuzi wakhe njalo uselamalanga esesibhedlela. Isehlakalo lesi silethe ukwesaba okukhulu kuzakhamizi zakuleyo ndawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lendodana yakhe, umnumzana Linus Moyo.
Le nyamazana kahle kahle uthi ilamabalabala, so ungathi yingwe mayichaza. Akula muntu okwaziyo ukuthi yingwe noma yisilwane noma yini, ngoba le nyamazana yabonwa nguye yedwa kuphela. So asikwazi ukuthi inyamazana mhlobo bani, ngoba yathi uma imhlasela abantu bathi uma ehlaba umkhosi abantu bezofika bathole inyamazana leyana engasekho.
Yamhlasela engaphi kahle kahle njalo walimala okunganani?
Inyamazana le yamhlasela wayesaseduzane nasekhaya, wayangakahambi about 500 meters away from ekhaya, kuthi wayeseselayinini nje kuduzane nemizi. Ngokulimala indlela alimala ngayo, amanxeba aserious ngoba ayedeep, ngoba amanye empilo laphana bayathungile kusele nje elentanyeni. Elentanyeni yilo abasalinesa, bazaligezisa. So angikwazi ukuthi bazalithunga nini.
Ngokwakuqala yini esigabeni ukuthi kwenzeke into enje, kumbe sokuke kwenzakala?
Siyaqala ukubona ngoba indawo yakithi nje kulezigaba eziningi ezisigonqolozeleyo. Siyaqala ukubona mpela.
Ababona ngezendle bona bathini?
Ama game ranger afika, abathema sebefikile laphana basebesitha kusisilwane yingwe leyo, bebona unyawo lwakhona.
Likhangelela ukuthi aphume nini esibhedlela umama?
Hayi, okwamanje angeke ngitsho ngoba osakumapheni amaningi impela. Angeke ngitsho ukuthi nini, nabo abakatsho ukuthi angaphuma nini.
Ezinye izakhamizi zithi akulanya amazana ekhona lapha, lezi yizinto zabantu ezidinga owafa wafa kumbe othikamtanda. Ungatheni ngalokho wena?
Nami ngingedwa into le iyangisolisa, ngisolisa kakhulu ngoba angeke ahlaselwe inyamazana from lapho kungabi lo muntu oyibonayo. Kubuya ama game rangers babuye bangayitholi, and sibuye futhi singazwa enye ingozi ebakhona futhi. Ngingahambisana nabo lapho.
Uza kwenzani pho? Uzababiza owafwafa?
Njengamanje ngathi umqondo usadidekile ukuthi from manje kufanele ngenzeni. Ngisadidekile, kuzamele ukuthi ngike ngihlale phansi ngicabange. And njengamanje ngisalwa lokuthi umama lulame first, bese ngiqala ukucabanga ukuthi okay, yini i-first step okumele ngiyenze umama sephumile esibhedlela. Ngingagijimela ukuthi ngizowafa wafa or ngiyeke kothingamtanda babefuna imali nabo. Instead ngiqale ngibone ukuthi leyo mali engizoyisebenza kuwafa wafa kumele ngisize umama aqala siphole.
Lo umnumzana Linus Moyo indodana yowesifazana weCholocho olaliswe esibhedlela sempilo ngemva kwenyamazana engabonakalanga unakanelwa ukuthi yingwe kumbe isilwane imhlasele. Asenelisanga ukukhuluma labo gatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authorities Parks ngalolu daba. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandinda yithwa owebandla elibusayo eleSwapo kwele Namibia. Nguye osengumongameli walelo lizwe njalo ngowakuqala wesifazana ukuthi aphathe intambo zombuso kulelo lizwe. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho e-Electoral Commission of Namibia kulandela ukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki edluleyo kulelo lizwe. Lapho unkosikazi Nandi Ndaitwa abikwa wathola amavoti angamachumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini 57%, kubika abezindaba abeReuters. Ukhulumende weGuinea oholwa libutho uthi uzabopha abantu abasakaza imbiko athi ayiqondanga ngokubhubha kwabantu abalichumi lasithupha i-56 ngemva kokuqhamuka kwengxabangxoza emdlalweni wenguqu eGuinea kulandela isinqumo sikanompembe. Isehlakalo lesi senzakalele enkundleni yebhola enzere Kore, kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu bathi inani labantu ababhubhileyo lingabe liphezulu kulalelo elivezwa ngukhulumente, kubika abezindaba abe-AFP. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Umongameli Joe Biden weMelika uvakatshele eLobito e-Angola lapho kwakhiwa khona isitishi sezitimela lamhlanje kulusuku lwakhe lokugcina ekulelo. EleMelika likhuphe isikwelede samadola eMelika ayingxenye ye-billion i-$550 million esokulungisa inja nje exhumanisa iZambia, DRC le-Angola kanye lokwakha isitishi seLobito. Izolo umongameli Biden uqhube umhlangano labakhokheli babalisa uJao Lorenzo e-Angola, uFelix Chisekedi we-DRC, uHakainde Hichilema weZambia kanye lomsekeli kamongameli weTanzania, uPhilip Mpango. Uhlelo lolu luhlose ukuthuthukisa ukuthwalwa lokuthengiselwa kwamanye amazwe kwamatshala igugu njalo luncintisana lenhlelo eziqhutshwa yiChina emazweni ase-Afrika. Uhambo lolu lugcwalisisa isithembiso sikamongameli Biden esokuvakatshela i-Afrika ngesikhathi engumongameli. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Imigwaqo emihle iqhakathekile kakhulu ekuthengiselaneni impahla phakathi kwamazwe lamazwe laphakathi kwelizwe. Kwenza kube lula ukuhamba kwezisebenzi, kwenza kube lula ukuhamba kwempahla, impahla lezisebenzi kufike ngesikhathi esifaneleyo ngokuba kuyadula ukuthi izinto zingafiki ngendlela efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho ke imigwaqo emihle kunye lezikaloliwe ziqhakathekile kakhulu ukuthi zikhuthaze zibuye zikhulise futhi ezokuhwebelana ezokuthengiselana selana phakathi kwamazwe ahlukahlukeneyo.
Njengoba iMelika isithi incintisana leChina kwezomnotho isebenzisa lolu hlelo, akusoze kuqinise kungena kwezombusazwe na?
Vele ezombusazwe kazibalekeleki zikhona njengamanje sikhuluma. Ukusukuma kweMelika isenza lokho ekwenzayo kungenxa yokuthi iChina ikhona. Kanti iChina layo incedisa ikhangele aboMelika lamanye amazwe encintisana lawo kwezomnotho lakwezepolitiki. Kuyindlela yokuthi ithandeke e-Afrika izuze lokho okuthile okuzuzakale e-Afrika. Kanti ke njalo yakhe ubudlelwane lalawo mazwe angacine sakha ubudlelwane lamazwe aphikisana lalelo lizwe. Ngakho ke lokho esikubonayo usizwe esilutholayo sise-Afrika, usizwe esilutholayo kwezomnotho kule politiki phakathi kungokwasosisa asiko kuhawukelana nje kodwa kungokwepolitiki okukhangela lawo mazwe kakhulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi lanxa sincediswa sikwazi ukuthi njenge-Afrika sidlule kulokho, sikwazi ukuzincedisa ukuzenzeka sithuthuke sedlule kulokho kuhlala singokhamisa nithele senzelwe izinto akuqondanga.
Abanye bathi laloba uMnumzana Biden wayethembisa ukuthi uzavakatshela eAfrika, lokhu uphuzile ukukwenza njengoba ekwenze eseseduze lokuthi aphume esikhundleni lesi, besithi inhlelo zakhe zilakho ukungaqhubeki. Likubona njani lokho?
Akumangalisi ukuthi iAfrika kayiqakathekanga kwezobudlelwane bangaphandle phakathi kweMelika lamanye amazwe ngenxa yokuthi iAfrika iyakhongozela, iAfrika ilenotho enyethile kodwa engakwazi ukuyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Nxa singathuthukanga, nxa singabacelayo, kakho othanda ukwakhelana lo muntu ocelayo, kakho othanda ukuvakathela umuntu azafika amcele. Uthanda ukuvakathela lapho ebantwini abathuthukileyo. Kuqakathekile ke njengezwekazi le-Afrika ukuthi sibone ukuthi siyazithuthukisa indlela esiziphatha ngayo njalo, senze ukuthi siqakatheke njengabantu, siqakatheke njengezwekazi, aqakatheke amazwe se-Afrika. Lokho kuzadinga ukuthi bahlanganise amandla abo ngokusondelelana under i-African Union, kanti ke futhi bazithuthukise ngazo zonke indlela ukuze umhlaba uyithande i-Afrika, ukwazi ukuthi udinge ubudlelwane layo.
Lowo ngumnumzana efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa icingweni loTaboka Ncube we-Studio 7. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bathakazi abahle, siyabingelela. Yayi, indaba kaMthuli Ncube le ikhomba okubi, ayinabuhle naphambili. Ukhuluma nje uwisa umnotho. Kuyibona abantu omthuli Ncube na last year ukwafaka i-budget, i-budget yakhe yokukhuphula nje ama-price entweni ezokuthi abantu basurvive, nama-investors angaphandle nathi ama-investors akuleli lizwe kube khona esikutholayo njengelizwe lakithi. Hayi, omthule bona vele babulala i-economy since ngesikhathi sikamgayo bebavele bazibulalela i-economy, nanamhlanje basayibulala, ayikho into abayisebenzayo lapha. Ngabe kuthiwa ulona uyena lo president okhona wangena wakhetha ama-ministers akhe amasha ayengekho kuzama kumgabe. Manje uthathe bona labayana futhi abakamgabe, abantu abalwayo balwa bodwa laba bantu. Imfihlo yabo ukuthi bayalwa bona self, abazwani, akuna control kule ZANU-PF yabo labayithandayo.
Sawubona Studio 7, sisebenze kahle kakhulu, umnyaka sewuphele nje. Sibonge iNkosi, sigcine nje lina lawo mnyaka ozayo, siqhubeke sisebenze kahle. Ntande ukuxwayisa kakhulu emgwaqweni, ingozi yemgwaqo lapha kakhulu malayisha kizo zonke nje indawo sana South Africa, ukuthi liphathe kahle impilo zabantu laba abangama-customer enu. Njalo siyacela ukuthi lani ma-customer uma libona udriver odriva ngapho ephuza utshwala, ningesaba ukutshela amapholisa azolimisa khonalapho ukuthi lo driver lo, ngoba lo driver uyabe ingozi kini, uyabe ezoqeda ngempilo zenu. So kuhle ukuthi lihle limkhuze kumbe litshela amapholisa kuzeukuthi bahle babona ukuthi bayenzani naye, ngoba akusizi ukuthi ipeli ngasafika ngekhaya nxa umuntu ohambe ezenzisa. Siyabonga kakhulu, sengathi lani singaphepha ezindleleni, sihambe sefika kahle emakhaya. Lakhonapha kobulawayo kaphe kakhulu izingozi. Ngiyabonga ngamahlenga la kobulawayo iphumule kwadoki.
Silibone Studio 7, silibone Studio 7 ebusuku nasekuseni ngensuku zonke. Hhayi, okwenziwa izanu akumangalisi, ngoba yaqala yakhepthani usabhuku izinduna khepta bonke abantu. Bese bebakhepthile bonke abantu laba sebangabantu bezanu. Then sesibuya lapha futhi kulo kwaze kwafa lo Chief Nari. Ufe njani uChief Nari? Izanu andikutshela ukuthi ife njani, kati waye siyafuna neHarare umuntu engaguli. Those are the questions which are hanging on top. Khona manje isizifohlela ngaphandle, ubuchapa bayo isifohlela ngaphandle eMozambique, ithatha abantu dihayisha. Kati anti labana abantu bafanele bezikhampenele bazikwinele kahle, onokuthi usithi hayi thank you lisebenzile madoda, ususiyafaka abantu bakho eNamibia. Angazi ukuthi u-Obed besiyafunani, besiyakhangela ama-bank account yakhe. Oh, ubuzango obungakani. Yekela abantu bezenzela into yabo. ZANU awuzange waba lobungani leSWAPO, ZANU awuzange waba lobungani le-ANC. I-ZAPU yiyodwa yayile bungani ngoba sasilala ematrenchini.
Sibonge abalaleli be-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.